Abazali bayakusola kakhulu ukukhuphulwa kwendleko yezikolo bebika ukuba okwenza bakhetha. Abazali bayakusola kakhulu ukukhuphulwa kwendleko yezikolo bebika ukuba okwenza bakhetha izikolo ezingakhokhelwa nguhulumende yikuba eminyakeni edluleyo ababalisi bezikolo zikahulumende bahleli bekhalale umsebenzi. Lokhu kugcina kuncindezela abafundi ilungelo labo lokuthola imfundo ngokugcweleyo. Unkosikazi noMagugu Mpofu, omunye wabazali, uthi uhulumende bekumele aqale akhulumisane labazali.
Siyananzela ukuthi eZimbabwe kusebenza ama-currency amaningi, kodwa-ke kukuhle ukuthi kuqale kukhulumiswane lathi, ngoba asoma-private school kuphela asibhadalisa nge-US, nama-government school sokufanana. Phambilini besisethulwa ngama-7,000 RPGs, ama-30 US sizakwanisa nala abawafunayo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuye Moyo, uthi abantwana babayanga abasoze befunde ngokuswelakala kwemali.
Akube ngumlando kahulumende. Khona nguhulumende usethengisa imfundo. Amanye ama-private schools abiza azaye biza 4,210 US dollars uthenge umntwana we-boarding. Izisebenzi zikahulumende i-US dollar eziyinikwayo layo eyi-allowance yi-220 US dollars. Kuchoni kithi khonoko futhi ukuthi imfundo isingeyalabana balemali. Siqalisa phansi ngase primary sizabe silabantwana abaningi sisiyafika ku grade 7 sebalutshwane. Nxa imfundo isiyi-4,210 isinkwa sizaba yimalini.
UMnumzana Stevenson Dlamini ohlaziya ezomnotho njalo efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo uthi akumelanga ukuthi abantu bebanjwe ngamandla ukubhadala indleko zesikolo ngedola leMelika, ikakhulu ezikolo zikahulumende.
Lokho akulimazi umnotho welizwe, akula esingathi economic impact e-direct on ilizwe lekhezimapho, ngaphandle kokuthi kudala ukubandlululeka phakathi kwabanothileyo nabangatholiyo abangenanzuzo ethe xaxa.
Unkosikazi Nelisiwe Mathuthu, umzali, uthi uhulumende alubana ungezelela iholo labantu ukuze wonke umuntu enelise ukufundisa abantwana.
Siyadana njengabazali ukuthi uhulumende avumele intweni nje ukuthi sibhadale ngamayosi ngaphathina izisebenzi zakhe asikaholi lona iyosi sizoyinelisa njani ukuyibhadala leyosi alifunayo. Ngabe kumbe asikhuphulela iholo phela bekuzoba ngcono and asazi lokuthi sizoyinelisa yini.
Imizamo yokukhuluma loMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Kodwa ngenyanga kaNhlangula, uMnumzana Thawungana Ndoro wayechaze ukuba izikolo sezivunyelwe ukuthi imbadalo zazo zibhadalwe ngedola leMelika. Wengeza ngokuthi abazali balakho ukubhadala ngemali yakuleli kodwa kusetshenziswa isilinganiso sebhanga elikhulu esifakiweyo esalolo suku. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingubathabile Masuku.